sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 10 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
iproblem engathi khona esingathi isiphenxe imithetho engani yancindezela le mithetho esetshenziswa ukuncindezela uZulu.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Human Rights Day, abanye bekhala ngokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende. Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission isithi lo nyaka kube lengqubela phambili ekuvikelweni kwamalungelo.
Ukujeziswa kwalaba abajezisiweyo kubonisa kahle ukuthi ama-international observers, abantu ababhekileyo abamanye amazwe, bayabona ukuthi igolide liyabo.
Uhulumende weMelika loweBhilithane bethesa abantu abayisishiyagalolunye lamankampani alitshumi lasishiyagalolunye izijeziso zenotho ngoba besithi yibo abantshontsha igolide leZimbabwe. Icele le-TCCC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube selicele umthethwandaba ukuthi umise umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla ukususa ezikhundleni amalunga ecele likaNcube edale lephalamende kumakomiti achiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Human Rights Day, abanye bekhala ngokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende. Kodwa uhlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lo nyaka kube lengqubela phambili ekuvikelweni kwamalungelo. Embikweni walo wokunanza lolu suku, uhlangothi lolu lukhuthaze ukumanyana kukaZulu lenhlanganiso ezitshiyeneyo ekuthuthukiseni amalungelo kaZulu. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithe ikhathazekile kakhulu ngokwephulwa mahlayana kwamalungelo oluntu ngohulumende okuqhubekayo. Inhlanganiso le ithi kulobandlululo oluvimba abanye ukuthola amalungelo abo isithi abathwele nzima ngabalwela amalungelo oluntu. Lo nyaka kulabalwela amalungelo kaZulu abanengi ababotshwayo abagoqela uNkosazana Namatayi Kwekweza, umnumzana Robson Chere labanye abatshiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abantu laba baqhubeka besethuselwa njalo bephathwa njengezigebengu bona beqhuba umsebenzi wabo ngokulwela amalungelo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa legqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Ilungelo labantu eZimbabwe, it's work in progress. Asikafiki, but we are trying to get there. And why that is important is Maskayela, the previous administration before the Second Republic, kwakungani kwakunzima. Kathesi Second Republic ingani yazama layo iyaxwegaxwega. It's work in progress. Sabe siloko sibambana, sixhumana, sidlephana, sihamba sikunjalo.
Uhulumende ulo hlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission libona sengathi uhlangothi lukahulumende lolu luyaphathisa na njalo kuyini okunye okungenziwa ilolu hlangothi ukuvikela amalungelo oluntu.
Siyababona bakhona, but when it comes to be vocal ukuthi bemele labo abantu as an independent commission, bangani bayesaba, bangani balokuyethuka. We would want ukuthi kube lokuthi siyabezwa nxa ilungelo labantu lingani liyangcindezelwa nguhulumende, so that labo betshengise ukuthi they are not partisan. We would love to see more of the commissioners bephuma outside the maseilos abo bengabi ngani bacompromise.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yona kumbiko wayo ewukhuphe namhlanje ithi kunengi okusilelayo nxa sikhangela amalungelo oluntu. Udubo olukhulu lungaphi lapha babatafumane njalo? Kungenziwa njani uqeda lolu dubo?
Iproblem engathi ikhona esingathi yiziphenxe lezo zitshoyo zindawo zombili, imithetho engani iyancindezela le mthetho esetshenziswa ukuncindezela uZulu. Konke khonokho khana ngani kuyahlangana, imithetho yangikhona enye engani iyancindezela uZulu, le minye imithetho xa sisetshenziswa songani sokukhethwana, enxa sokubotshwana, songani sokukhethwana ukuthi ngobani ababotshwayo, ngobani abakhitshwayo, ngobani abaphiwa ibail, ngobani abancitshwayo. Imithetho yethu leyo kumele kube nje lesikhathi where we sit down and review and revise and change imithetho eminye esibona ngani iyancindezela uZulu, uluntu lukaZulu. So we have to sit down as a nation and take stock. Sikhangela sikhulumisane face to face, ferere ferere, lokhu kakuphume, lokhu asikufuni, lokhu akuphume, lokhu akutshintshe. And arms of government laba abangani abasebenzi kuhle, sikhulumisane so that we can revamp and revise imithetho eminye le esibona ngani iyancinezela uZulu. Ambona zani singahlala phansi sikhulumisane, it might be better that way.
Umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha ubexoxa lotabo kaNcube weStudio 7 ekwelebhilitane.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende weMelika lowebhilitane sebethese abantu abayisishiyagalolunye 9 kanye lamankampani alitshumi lasishiyagalolunye 19 izijeziso zenotho ngoba besithi yibo abantshontsha igolide leZimbabwe. Abantu laba bagoqela obikwa eyingqungquthela umnumzana Kamlish Patton, yena uphume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera nyakenye ekhuluma ngokuthi uhuquluza njani igolide leZimbabwe, njalo esithi usebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ugatsha lukahulumende waseMelika olubona ngezijeziso olwe-Office of Foreign Assets Control, i-OFAC, luthi uPatton labangane bakhe baphuca abantu beZimbabwe inotho yabo ngokukhipha igolide elizweni ngokungekho emthethweni besiyalithengisa kwamanye amazwe. UPatton labanye bakhe betheswa izijeziso lezi izolo ngosuku lokunanza imizamo yokulwisana lenkohlakalo emhlabeni jikelele olo International Anti-Corruption Day. Umnumzana Patton yisizalwane sakwelebhilitane njalo ulobuzwe bakwele Kenya, lapho etheswa khona umlando wokuntshontsha igolide elinengi elingena uzigidi lezigidi zamadola aseMelika eminyakeni edluleyo. Umkakhe lomlamo wakhe labo bafakelwe izijeziso ezivala imali yabo esemabhanga afinyelelwa zingatsha zomthetho zikahulumende weBhilitane loweMelika. EleZimbabwe lilahlekelwa ligolide elibiza ibhiliyoni elilodwa elilengxenye $1.5 billion ngomnyaka ngenxa yabantu abeba igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
izijeziso zenotho lezi ziqakathekile kudaba lwale nto esibiza ukuthi Zimbabwe crisis, ngoba kuyabonisa ukuthi umhlaba uyabona ukuthi kule zinto ezimbi ezenzakala. Ngakho sisemnyameni lathi ukuthi kanti lelo golide eliphumayo liya kuphi, lijontsha lisiya kuphi. Ngakho ukujeziswa kwalaba abajeziswayo kubonisa kahle ukuthi ama-international observers, abantu ababhekileyo abamanye amazwe, bayabona ukuthi igolide liya kuphi. Ngakho lokho kusifezela ukuthi sibe lo mcabango wokuthi bayazi ukuthi khona igolide liya ezindaweni ezithile, ngoba siyabonile ukuthi lapha singathi ngama-diplomats balolwazi olukhulu, balayo indlela yabo yokucungulula izinto bathole into ezifihlakeleyo thina esingazaziyo njengabantu. Ngakho ke lokhu kuyasivezela ukuba bayakwazi ukuthi ngumbani onguye okwenzayo lokho. Ngakho ke ingqobe isebantwini bezimbabwe ukuthi bazokwenza kanjani bona. Ngathi kuqakatheke ngakhonokho nje ukuthi kuyasinika singathi ngama-indicators ukuthi igolide liya ngaphi, liya ezandleni zabobani.
Kulabanye abathe kulamasela antshontsha igolide ahuquluza inotho yeZimbabwe aziwayo, ayizizalwane zeZimbabwe njalo amanye awo akhona kuhulumende. Ngokunjalo bathi lawo masela labo bantu bekumele labo betheswe izijeziso. Uthini ngalokho?
Kuvela sobala ukuthi abantu beZimbabwe abayibo abathwele nzima ngabahuquluzi, abayibo abalahlekelwa kakhulu inotho yelizwe, ingqobe ikibo ukuthi benzeni bona ngabantu abawahlukumeza kangaka. Awungeke uthembe omunye umuntu ovela kwelinye ilizwe ukuthi nguye ke oza kwenzela kahle, nguye oza kuqondisela izinto zakho ezingamahle. Nanku-ke bajezisiwe abangasiwe beZimbabwe, kodwa thina abantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu onguye wenza ukuthi lelo golide liye phandle ngabantu abaphezulu abahola. Kodwa ma bengasajeziswanga ngamanye amazwe la angathi alamandla, asingeke sikhale sithi indaba bengajeziswanga, ngoba ingqobe vele iyikithi. Ngoba labo abavela kwamanye amazwe babe lezi nhlelo zabo, le nhloso zabo, bayakwazi bona ukuthi ma bejezisa umuntu babemjeziselani befuna ukuthi bona batholeni ngaleyo nto. Ngakho ke ingqobe isebantwini beZimbabwe ukuthi bangazi bakhale ukuthi abantu abatshontshayo kumbe abahlukumezayo abajeziswanga. Ingqobe yikithi thina abeZimbabwe ukuthi sibe kwazi ukuthi sizokwenzani ngabantu abasibusayo, ngabantu abasibusa kubi, ngabantu abasikhahlameza, ngoba amandla asezandleni zabantu. Ngakho ke kungakhalwa kodwana izijeziso zilethwe ngamazwe amabili, awalethwanga yi-United Nations mangathi ama-international organization la amakhulu esingathi ngabo-ICC kumbe no-United Nations, ngamazwe amabili. Amazwe la iBrithani leMelika labo balenhlelo zabo, lenhloso zabo, ngakho benza okwabo abakufunayo, abaziyo bona ukuthi kuzobanceda ngani. Singakhala yebo, kodwa ekugcineni ingqondo isebantwini baseZimbabwe, yibo okumele ukuthi babekwazi ukuthi into ezibahluphayo bazoziqeda kanjani.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwelebhilithane. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lukahulumende weZimbabwe olubona ngokudlelana lamanye amazwe, ngoba bezingadobhi incingo zethu. Icele lebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube selikhweze emthethwani laba isicelo sokuthi uvimbe ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukususa ezikhundleni ezimqoka amalunga edale lephalamende abekhokhela amakomiti achiyeneyo. UChabangu usanda kususa iziphathamandla ze-TCCC ezingabakhokheli ezigoqela unkosikazi Lynette Karenyikore, uNkaziwore loNkosazana Minenhle Gumede, wafaka uNkosazana Maureen Kademaunga, uMnumzana Richard Tswangirai loNkosazana Thokozani Khuphe. Osekhokhela leli dale nguNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa. bekuloke kulokulwisana phakathi kwaleli bandla esalalaxazwa ngowayelikhokhela umnumzana Nelson Chamisa laselidabuka phakathi. Kulindelwe ukubonakala ukuthi kuyowela ngaphi induku loxakuxaku kulolu daba.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abesifazana bakobulawayo abedlula ithumi lantathu abakumabhizimusi ehlukeneyo bathole izicoco lamuhla zokuphatha amabhizimusi besekelwa nguhulumende weMelika kuhlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs, lapho okukhuthazwe khona abanye osomabhizimusi ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Bekungabizwa ozwayo namhlanje kobulawayo lapho osomabhizimusi abaphiwe izithupha zokuphutsha izifundo zokuphatha amabhizimusi kanye lemali yokuwathuthukisa. Unkosikazi Nonhlanhla Moyo oligqwetha obekuzifundo ze-awe uchaze ukuba ulwazi lokuphatha inkampani yakhe yamagqwetha isikhuphukile. Unkosazana Sithabile Mlilo okubhizimusi yokuthunga impahla ngesikhumba ubonye imfundiso ye-awe wathi inzuzo yakhe isikhuphukile. Unkosikazi Sibheki Inkosi Sigola olenkampani yokuthunga uthole isipho senkulungwane yamadola eMelika ngokwethula umbono wokuhlela ibhizimusi lakhe. Unkosikazi Ntombi Zami Nyathi, umphathi webhanga le-NMB, i-National Merchant Bank kobulawayo uthi banetafula elikhangela indinyeko zabesifazana okugoqela ukuthi bathole imali zokutshala kumabhizimusi ngentengo ephansi.
Ukukhala umama ikakhulu abakumabhizinisi, so le-desk okuthiwa NMB le-desk elikhangele izidingo zabomama.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu, umqondisi we-Pace on Point esebenza lohulumende weMelika ekufundiseni abesifazana uthi sebeqeqeshe omama abedlula amakhulu amane.
Bayaqhatha abanomama abaningi, abanye bayathuthuka from being ama-small and medium enterprises babe ngama-corporate, like big investors in the contribute to
Obemele uhulumende weMelika unkosikazi Rebecca Nepa uphe abaqeqeshi ku-awe izithupha lenkulungwane ezine zamadola ezokuncedisa amabhizimusi kwabesifazana abane abalohlelo olucacayo olokuwakhulisa. Unkosikazi Nepa uthe eZimbabwe yilizwe elihle elilamathuba okuba lamabhizimusi ahlukeneyo, kudingeka nje ukuhleleka okuyikho abakwenzayo ukuhlomisa osomabhizimusi elizweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Thank you.
Isithunywa somanyano we-United Nations eSyria lamuhla sikhalaze ukuthi ele-Israyeli limise ukuhlasela amabutho alo eSyria. Ngemva kokuba ukuhlolisisa kuveze ukuthi selokhe kugenqulwe owayengumongameli uBashar al-Assad. Sokuhlaselwe okungamakhulu amathathu ngezikhali zemoyeni. Ele Israel ngomvulo lithe selibhidlize izikhali ezihlasela kude ngoba lingafuni ukuthi ziphathwe ngabahlamuki. Kubike abezindaba abe-AFP. Amapolisa aseKenya athele abantu ngentuthu ehitshayo e-tear gas lamuhla eNairobi. Abopha inani elingaziwayo lapho amakholo lamakholo abetshengisela eswala udlakela ngobulili ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana. Iparlamente yeSouth Korea yona lamhla ivumelene ukuthi kukhethwe iqula elizimeleyo elizahlolisisa ngodaba lokumenyezelwa komthetho we-martial law ngumongameli Yoon Sung Yeol. Abasakhulayo abalwela ukunanzwa kwamalungelo abesifazana bathi isinqumo esathathwa ngumthethwandaba we-High Court esokuba umthetho uvumele ukukhitshwa kwezisu kubantwana abancane labo mama abadlwengulwa besemtshadweni uyindlela enhle ekuphathiseni amalungelo alabo abasakhulayo. Lanxa abanye bekusola lokhu, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso eye-Women in Law in Africa yaphanyeka udaba lolu emthethwandaba isithi kumele abesifazana, ikakhulu abasakhulayo, bavunyelwe ukukhipha izisu nxa bedlengulwa besemitshadweni lokuba abantwana abangamankazana abaleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyagalombili 18 bavunyelwe ukukhipha izisu. Idale lavumelana lakho lokhu lisithi ingxenye yomthetho we-Termination of Pregnancy Act isigaba 1 kawuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ngoba awuvumeli ukuba omama benze intando yabo ngemizimba yabo. Abasakhulayo abakhulumele Studio 7 bathi isinqumo esethulwe lidale samukeleke kakhulu. Omunye oveze lokhu unkosazana Hilda Mpala owenhlanganiso ye-Young Women Arise.
Umthetho lo omutsha uzama ukusitshengisa ukuthi intsha iyakwanisa ukuba labantwana abangaplanwanga, maybe ngenxa yokuthi abalamali engikhona yokuthi begcine abantwana, ubungazi, ungabi lemfundo around those issues or i-situation of uku-abuswa. So umthetho lo uyenza ukuthi ilungelo labantwana liqakathekiswe.
Lokhu kusekelwe unkosazana Nomusa Mlilo owe-Women's Rights Association yena othi isinqumo esithu lidale sihambelana lesikhathi.
Kule ndlela ezilandelwayo nxa umuntu sethe wabanjwa iganyavu wasethola isisu kumbe kwaba ngumntwana osethola isisu engaphansi kweminyaka engu-18, okwenzakalayo ukubana lo onguye omnikeleswa sisu kumele ajeziswe, lo onguye obambe omunye iganyavu kumele ajeziswe ngokwesiko lethu.
Unkosikazi Pauline Zinyama oligqwetha yena uthi umthetho lowo uzancedisa kakhulu.
Nxa sikhangela udaba lolu olwe-abortion esivunyelwa ngumthetho nxa kuyikuthi umuntu udlwenguliwe, ikakhulu ma kuyikuthi ungaphansi kweminyaka engu-18, ngibona ngathi yiyo sibili imithetho esiyibiza sisithi i-progressive, ngenxa yokuthi kulo mkhuhlane othiwa yi-obstetric fistula, nxa sinika umzekeliso wezinye zezinto eziningi ezingenzakala kuyikuthi umuntu omncane olomzimba ongakaqini usuka eforswa ukuthi azale kumbe abelethe.
Kodwa abanye abasakhulayo bathi umthetho lo ulakho ukwengeza inani labatsha abaphatheka emacansini isikhathi singakafiki. Omunye wabasole lokhu unkosazana Nomqhele Dube ongumfundisi.
Mina okwe abortion ayihangi ku angivumelani lakho ngoba abanye abantwana bazaqala ukuhamba mangu ukuthi ngirechiwe esenzele ukuthi ekhiphe isisu esabela ama responsibilities akhe. Umbona angani ujudge lo kumele ekukhangelisise lokho ukwenzela ukuthi kungabi lama cases amaningi abantu ababe abort. Of course siyakwazi ukuthi ababodizethu ngawethu senze esikufunayo kodwa kuzazigcwala abantwana ababe bekhipha izisu.
Usekelwe ngosakhulayo umnumzana James Sibindi yena othi imithetho efana nalowo ovunyelwe lidalele yayicourt iphazamisa isiko lenkolo zabantu bezimbabwe.
Uyabona nxa umuntu ezijele esintwini kahle kahle kuvame ukuthi umthwalo uyavikelwa ngendlela zonke. Okukuthi kuthiwe ngoba umahluleli uthi yena abantwana abaleminyaka engaphansi kwe-18 or abamama abahlukunyeziweyo ocansini kumele bakhiphe iziso. Eyi, into engekho kahle kahle emandulo ethu esikweni lethu because ungakhangela uqakathekiswa kakhulu umthwalo ukuthi umntwana kazalwe.
Umthetho we-Termination of Pregnancy Act ungakaphiwa isinqumo lesi ubuvumela kuphela abantu abadlengelwayo ukukhipha izisu ngemva kokuthola incwadi kadokotela lapho kulengane engabelethwa iphazamisekile nalapho okulakho ukuba impilo yomzali ibe sengozini. Lokhu bekudala ukuba abanye bagcine bekhipha izisu ngokungekho emthethweni obekutshiya iningi labo lisengozini enkulu. Iningi labo mama abasakhulayo lithi lifuna ukuba namandla okwenza elikufunayo ngemzimba yalo kungakho selijabuliswe izinqumo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbiko yenu lina balaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 kini nonke khalela abantu bakomphoko lezaphu and regardless ukuthi why esengapha kuzanu but is a product of zaphu ngoba kulezi nsuku siyakhala mpela ama leaders ayahamba former zaphu people kodwa ke iqiniso elipheleleyo ukuthi i-product leyo ngezaphu.
Studio 7 vuka njanishana njani but Studio 7 sicela ukubuza kundodalo wabantu ngochivaya ohamba ethengela abantu iy'moto ezidurayo manje uthengele uPeter Ndlovu imoto ka-2.6 million. Waye kungathathwa leyo mali uthenga imithi ezibhedlela ukuyakha izikoro ukuyakha imigwaqo uyathengela abantu iy'moto ezidura kangaka ziyahamba kuphi? Cela lekele sibuzele yena labantu bakhe bezane ude ethengela abantu imoto ezidura ngale ndlela kodwa kula migwaqo zihamba kuphi lezo moto? Sengathi ngafundi i-audio yami le-Studio 7 ngolimukani wesigandla kona iyeni.
Ngibingelele ku-Studio 7 ninjani abasakazi bethu. Ngibingelele umthungameli uSithandekile nomfowethu uGibson. Ninjani abasakazi bethu abahle. Fisa ukuthi uNkulunkulu angasigcinela nina abasakazi bethu na wonke umuntu nje ozosukela endaweni lapha khona aye emakhaya le-Christmas. Aphephe ezindleleni azeyofika emakhaya bephephile bantu. Nase siyobona khona kuthathela izimali emabhoda kuphela. Ayi, kakhulu ibhoda yakithi lapha kubuya khona ematyengwe. Hayi, imali ziyathathwa kungazi ukuthi imali le iyaphi. Kunzima kakhulu lapha bafo. Angazi umuntu uhulumende uyakwazi lokuthi kube izigebengu zikahulumende lezi zithathela abantu imali ebhoda. Ematyengwe kakhulu ematyengwe. Kunzima kakhulu lapha nabantu bakithi. Kanje imali ongazi ukuthi imali le iyaphi.
Sanibonani. Ngibingelele lami uVinti, ngibingelele ku-Studio 7. Sicela ukusizo, sicela lathi ukusizo endaweni yemambale. Hayi, sithwele nzima, sithwele nzima, sibile eklinika sisahambi kahle. Onensi abangenileyo kathesi bayasixotsha noma ngabe umuntu ephatheke enjani since engasiwe emambale bayaxotshwa kuthe behambe belatshwe ezindaweni zabona balapha abantu bemambale kuphela. Noma ngazihambe lo mntwana ephatheke kabi bakutshela ukuthi umntwana unathise amahlamvu egumtree, unathise lamalemoni. Angazi ukuthi umntwana o-life 5 months unathe yini amahlamvu ekaye.
Sibonge abalaleli be-Studio 7. Kwanele lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngosuku lwamalungelo olwe-Human Rights Day olunanzwa namuhla. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.